Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 16 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Uhlelo lolu luphuma konapha emsakazweni lasekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu abenza ubuqiwi obunje njalo abantu abenza into enje begqoke izembatho zezano bathengisela sobala ukuthi kukhona into abayithembileyo.
Sokuqhamuke ividiyo elabantu abavunule impahla yezano PF okulomunye wabo ohwatha umbhobho awudubule phezulu mahlayana nje abanye bakhe bemtshotshozela besithi nyika tatora.
Sikhangeleke la abancintisayo, sikhangele ubaba uChamisa nobaba uMnangagwa esingathi yiyo ke amabhiza adivela phambili. Kwelezezimali kungani bonke kubabili, kungani ziyabaphica.
Kambe ngubani phakathi kukamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa ongenelisa ukuvuselela umnotho? Enye incwadi kwezemithetho ithi ikomishini yezokhetho yephule umthetho ngokulungisa i-ballot paper likamongameli ngendlela enze ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ividiyo elabantu abavunule impahla yebandla lezano PF okulomunye wabo ohwaja isibhamu asidubule phezulu mahlayana nje abanye bemtshotshozela besithi nyika tatora, okutsho ukuthi ilizwe sesilithethe. Umadubula lo ugqoke isikipa esiluhlaza esilomfanekiso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Othatha umfanekiso lo uzwakala ebabaza ukuthi wake wahlala lezi kliwu lezi zidume kakhulu ngokutshaya abantu kabuhlungu eHarare. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lezi phathamandla zezanu PF ngalolu daba, iningi lithi izidlova lezi kumele zibotshwe. Isehlakalo lesi siza ngesikhathi inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iZimbabwe Election Support Network zisithi ukwethuselwa kwabantu ngabasekeli bebandla lezano PF kuyadlondlobala elizweni jikelele. Siqoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Kuyadumaza kakhulu lokho baba uNkomo esikubona kusenzakala ukuthi sekulabantu abalesibindi sokuthi baphume nje bahambe bayedubula amahlayana nje kanjalo nje bekhuluma amazwi afana lamazwi akhitshwe yilamajaha. Abantu abenza ubuqiwi obunje njalo abantu abenza into enje begqoke izembatho zezano bathengisela sobala ukuthi kukhona into abayithembileyo. Ngiyazi ukuthi bakhona noma ngithi inkokheli zezano sebengase bejike bethi bona abazane lalaba abantu noma abahlangene lalaba abantu. Kodwa ngithemba ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe uyazi ukuthi ingalo yomthetho injani nxa kuthe kwafika isimo sokuthi utholakale uphethe umbhobho ungekho emthethweni noma udubule mahlayana, ngoba indlela iZimbabwe ephethe ngakhona noma ngithi eqhuba ngakhona imithetho yayo ekutheni abantu baphathe izikhali ezifana lezana lezo ubungumthetho omuhle kakhulu eminyakeni yonke edlulileyo. Ngabantu esingathi ngabasekeli bezanu PF njengoba bephume begqoke impahla zezanu PF, ngoba nxa ukuthi bekungumuntu mahlayana angiboni ukuthi ngakwenza konkwana njalo engazifiki. zifihli nobuso bakhe aphume nje sobala njalo kusemini kukhanya ukuthi yena ungubani engazifihli ubuso bakhe kusobala ukuthi akuthembileyo uleqiniswa la ukuthi akusoze kuze kumjega ngene
isehlakalo lesidube siza kulempiko yokwethuselwa lokuchaywa kwabantu ngabasekeli bezanu PF endaweni ezichiyeneyo zelizwe ulubona lusibango lokhululekileyo yini lolukhetho
kulezo zehlakalo zonke ezenzakala akekho ngisho lomuntu oyedwa esimbona eke evele enkantolo noma esiyahlakala lomantshi ehlangene kulawo macala afana lana lawo sithi siyaqhuquzela ukuthi uhulumende akukhangele akubonisise ukuthi lokho kuqakathekile njalo kumqoka ukuthi akufake ukuthi ukuthula kulela lizwe lokuphepha kwabantu akube yilokho akuchoyo lokho akuhlabelayo nsuku zonke ngoba nxa kusenzakala ukuthi kwesinye isikhathi izinto ziyenzakala kodwa bengazijayi indiva kuza kwenza ukuthi into le imemetheke egcine ekugcineni ilizwe leZimbabwe njengoba sonke sisazi ukuthi lilizwe elile tension ukuthi nxa engathi iyaphakama itension yakhona kuyahlupha so asifisi ukuthi sibone ilizwe leZimbabwe sesifana lamanye amazwe aseAfrika ezimeni zokuthi sekucine sokuba namacivil war ngoba into esisiyibona njengenale nje ngibuyele futhi kulombuzo okwambuza ukuthi abantu abaphatha izikhali ezisegcekeni kanjalo abantu bengakhohlwa ukuthi umuntu nxa uye wasuka wayajaya omunye umuntu lwana uchaye umuntu lwana osengasala acabangela kwesinye isikhathi nxa ukuthi ulendlela afinyelela ngayo ukuthi sengathola la isikhali esifana lesena lesi sesingacina sibone kusiba lo mthelelo omubi kakhulu esingafisa ukuthi sibone thina esikukhalelayo eZimbabwe ukuthi sibone izinto zihleleka kulandelwa umthetho oyiwo owabekwa ukuthi uconduct noma ugovernor ilizwe leZimbabwe libe lilizwe eliphephileyo for abantu bonke
Bayacho abadala bathi okulempondo akufihlwa emgodleni ibandla lezano lihlezi likulandula ukuthi lilodlakela njalo liyethusela abantu ubonali senelisa yini ukuqhubeka lizivikela njalo lizilandula izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu
abasoze bakuvume lokho nje into engiyazi mhlawumbe ukuthi abasoze bavume ukuthi ngabantu babo kodwa njengoba sisithi ukuthi abantu akekho umuntu ongahamba ayechaya abantu emgwaqweni esazi ukuthi yena ayikho into ayithembileyo uhambe siyakwenza into njalo esazi ukuthi kukhona okuthembileyo njalo noma kungeze kufikeni uyazi ukuthi uzanqoba kusasa ngoba baye baze batsho lokuthi bona ilizwe sebethethe bathethe ngeyiphi indlela abantu bekuyikhona abantu kusayikhona besezeya ekhethweni ngibona ngathi kuyinhlekisa kakhulu kuza kwenza ukuthi ilizwe lakithi libe lilizwe elizagcina lisiba ilizwe eleziqiwe ngoba akathethi nxa sithi siyakhangela kuningi izinto esizibona kubomakhelwane boSouth Africa esingakufisi ukuthi ngabe lokhu kubalomthelela elizwe lakithi kodwa thina nxa ngendlela esifuna ukuthi siziphathe ngayo ngalesi sikhathi kuza kwenza ukuthi sihambe siyokukha amalahle siwokha kubomakhelwane sizowalahlela thina elizweni lakithi bese kujika kusasa nxa sekumemetheka sekusitsha ilizwe lakithi sibe sesikhala njalo so thina esikukhalela lapho ngokuthi inkokheli zonke noma kungabe kuyizalo noma kungabe kuyi-MDC noma kungabe kuyiwaphi amaqembu akhokhelayo inkokheli zayo abahlale phansi bazame ukuthi kizo zonke indawo zabo lapho bahamba khona besenza ama-campaign abakucacise kube mgcike kube qiniso njalo ukuthi umuntu otholakala esenza into embi noma esenza lokho esikubonileyo kufanele ukuthi simbone esiyajika emajele ngoba nxa engazange wajeziswa umuntu owenza into ezibalulekile nalezi kuzaqhubeka kumemetheke phambili kube into ezahlupha ukhetho lolu sikhangela ukuthi kube lukhetho oluhlanzekileyo kodwa nxa kusenzakala izinto ezinje kuchiya abantu bengasazi ukuthi ukhetho olukhululekileyo ngeqiniso kuzabe lukhetho olukhululekileyo okwangempela noma kuzabe lukhetho olukhululekileyo okomlomo wethu sikhuluma kukanti akufanelanga ukuthi izinto zikhulunywe kufanele ukuthi izinto zikhulunywe zisenziwa
Umnumzana Tifa Dube yingcwethi ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Abakhokheli bamabandla amabili ahamba phambili ngosekelo abalisa eleZanu PF lomanyano we-MDC Alliance baqhubeka bethembisa ukuvuselela umnotho alubana bethe banqoba. Umbuzo omkhulu nanku, kambe ngubani ongenelisa ukuvuselela umnotho phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa? Sibuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Innocent Babathi Ncube.
udaba lokuswelakala kwemali lodaba lomkhonomi ngingathi izinto ezihlupha uZulu njalo ke amabandla lawa aphikisanayo kwezombusazwe sikhangele kukhetho lubuya emhla kaJuly 30 besikhangele ukuthi kona kuyibe yizo izinto ezimqoka ukuthi kona bazikhangele sikhangele kuqala ibandla leli elibusayo elezana PF elikhokhelwa ngubaba uEmerson Mnangagwa sibona ukuthi kona ubeke lezinyanga nga esingathi zidlula isithupha ekuhulumeni bekungaba kuhle ukuthi kona ngabe uncedise ukuthi udaba lokushelakala kwemali lulungiswe kodwa ke kukhanya ngani indaba leyi indaba emehlulayo iyehlula njalo ke umphathi webhanga elikhulu eCentral Bank okuyikho ukuthi kona abantu bengazifisa ukuthi bebathola omunye umuntu ongayenza ngcono kodwa ke iyena ke uhamba ngokuthi ngemva kokhetho ke kulabanye abantu abazasincedisa kodwa ngokubona kwami mina njalo ngokukhangela izinto eZimbabwe ikuthi ilona ibandla elezana PF lenhlelo zabo abalanhlelo ezinhle ezingalungisa lolu daba esingathi ngesilungu iliquidity sesimzwile njalo umphathi ntambo wezebhange elikhulu iCentral Bank ubaba uMangunja laye engani indaba leyo ukuthi kona imali ilungiswe iyaba yehlula sibili njalo mbona ngani abantu ngikhangele kakhulu emadolobheni baza bafaka isijeziso esikhulu abantu bezana uPF ngoba bona babona kuyibo ababangela ukuthi indaba yemali leyi ingabi khona yebo kanje izana uPF labantu abajala ukuyivotela kodwa kulabanye abantu ke abawodebese bebona ngani uMnangagwa ubuya ngendlela entsha njengoba sithi new dispensation kodwa khathesi ke ukuyehluleka ukulunga ngesodaba lolu olwemali solungani solumtshayela phansi kulama vota angathola ikakhulu emadolobheni
ngubani phakathi kukaMnangagwa lo Chamisa obona esenelisa ukuvuselela umnotho abantu bathole imisebenzi
sikhangeleke la abancintisayo sikhangele ubaba uChamisa lo baba uMnangagwa esingathi yiyo ke amabhiza agijimela phambili kwelezezemali kungani bonke bobabili kungani ziyabaphica ngoba ubaba uMnangagwa ungani uthi ihungahunga ufake ihungahunga lokuthi kona ngemva kokhetho ke uzabuyisela iZimbabwean dollar bake bakukhuluma emhlanganweni yabo edlulileyo ubaba uChamisa yena uthi khona uzakhipha ibond kodwa mbona ngani ke bonke labo babili ayisiyo indlela yokulungisa lolu daba njengoba ngichilo ke ukuthi kona ngokuba khangela kwami angiboni ukuthi kuyindlela ezingathi ezingalungisa kodwa ningathi uChamisa yena ngoba ngumuntu omutsha angitsho ngokuzalwa ngitsho ngokuthi uletha uhulumende omutsha ozayenza izinto ngendlela ezishiyeneyo kulezi zezana ingathi ke abantu balethemba lokuthi uhulumende kaChamisa ke uma enganqoba ukhetho engayenza ngcono kulo uMnangagwa ngoba uMnangagwa sabantu sebembonile kusukisela ngoNovember kuze kubambe kathesi kodwa indaba yemali ilokhu ihamba ihlupha ukudlula ngesikhathi esidlulileyo engakangeni embusweni yikho ke abantu bangafisa ukuthi uChamisa angayenza okungcono kodwa ke ngokutsho njalo mina ngifuna ukuthi ngiyelekelele futhi indaba naleyo yokuthi indaba yemali ngeke ilungiswe kuphela ngokuthi kukhitshwe ibond kumbe kufakwe iZimbabwean dollar indaba efanele ikhangele ukuthi kanti imali ezantshontshwayo ku-akhawunti leyo kuthiwa yi-Nostro account ebhanga lesizwe yatshontshwa njani yatshontshwa ngubani njalo yimali efanele ibuyiswe yona leyo ngoba ama-akhawunti abantu babewagcina engama-US dollar kathesi kuyathiwa thatha ibond kodwa ungathi thatha ibond bathi akula bond lakhona yikho ke ngisithi udaba lolu engxenye ubaba uChamisa oletha uhulumende omutsha nguye ongayikhangelisisa lindaba
umnumzana Innocent babathi Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane Ingcwethi kwezemithetho njalo eligqwetha elilodumo umnumzana David Coulthard uthi iZimbabwe Electoral Commission yaphule umthetho wezokhetho ngokulungisa iphepha lokuvotela kukhetho lukamongameli ngendlela enze ngayo. Umthetho lo Uthi abancintisi umthetho uthi abancintisa kukhetho lolo kumele bafakwe belandelana ngokulandelana kwezibongo zabo ku-alphabet. Umnangagwa lanxa wayemele abe phansi, umfanekiso wakhe usukwe wafakwa phezulu esandleni sokudla ku-ballot paper lapho okhanya khona kakhulu. Ngokunjalo umnumzana Kotat uthi izeki yephuleyo section 57 we-Electoral Act. Umanyano MDC Alliance uthi ulakho ukuya enkantolo phezu kwalolu daba. Sixoxele siphathamandla sawo unkosazana Thabita Khumalo.
Ngiyabonile nje ngambona upresident wethu ubaba u-Advocate Chamisa efuna ofisini yezeki kuvele kuvaliwa namagedi kwakukhanya ngazanivele kakulala abantu. Kulo munye ujaha wayekhulumisana nayo yezeki. So kwakulokhu bona sebekwenzayo ukuthi sesidlala imacathi yenana sokungumangoyo legundwane ngoba kabasakwazi ukuthi benzeni nokuthi benzeni kabasakwazi. So thina esikutshoyo yikuthi thina sithi kulobuqile esibuzwayo elithi thina siqamba amanga kabuko. Kanti okulehlulayo ukuthi sikwenze khonokho okufunwa ngabantwana baseZimbabwe sibone sikuthi liqinisa sibe buqili lihlephukani kanti lifihlani xa lingafuni ukuthi sibe kwazi. Angithi kuqakathekile ukuthi sifundiswe yiveki ukuthi vele indlela okuzavotiswa ngayo la maphepha lawo kuhanjiswa njani ekuqaliseni kwephepha eluyagcina ngalo vele iprinting. Angithi lilungele lethu lena ukuthi sikubone khonokho lathi sikhonise sikuthi hhayi no kutho ukuthi leyo kuthiwa yi-migration leyo ukuthi uyavota kuba buchamisa ithi lokhu ihlezi ebhokisini ibalekiwe kumnankaka kakuko ngoba lathi sake sithi safika sivote sine sifake emabhokisini sinine kuvalwe sibone ukuthi kayibakabalekanga yini ex xa ingabalekanga kuhambe ishiwa bona babahlephukane lathi sesihamba sesikhululekile ukuthi hhayi kuhlaphe siyakhona kuvothiwe.
Abakwamanye amazwe abazehlola ukhetho ubabona bevumelana lani yini kudaba lwe-ballot paper ekamongameli le?
Ubuhle balokhu ntungameli ngokuthi khathesi sesithola ithuba lokuthi sanelise ukuthi sibambe ama-observer yikho e-Rose Camp labo babekhona bazibonela ngawabo ngababuzwanga. Esesikufuna njengabantwana baseZimbabwe ngokuthi ma-observer libonile okwenzakale e-Rose Camp lithini ngakho.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomanyano we-MDC Alliance. Kuhlandla labancintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende namuhla silomnumzana Thandeko Zintimkandla odinga ukumela isigaba seGwanda Central elilunga elizimeleyo.
Okokuqala, idolobho leGwanda leli yiso isigodlo sezansi emandebeleni, i-provincial capital eMasawu. Ngiyakholelwa njengabaningi ukuthi indawo engaba yisigodlo be-capital ifuna umuntu oleziqu ezithize ekuhlanganisela umbono osekwahamba indlela zokubuswa kwezabelo kumbe lohulumende, umuntu oleziqu ezithize sekisho zona nje ezokufunda ukuthi ufunde wafika ngapi ngoba izinto zakulezi nsuku kasisafuni labana abantu abalolwazi olusilelayo. Kasibahleki kodwa iqiniso yilona lelo. Ngakho mbone ngathi mina ngilombono obanzi ngemva kokuba ngake ngaba umeya waleli dolobho, ngaba lilungu lephalamende eGwanda North, ngaba umkhokheli wequla elalisiya e-Europe le-Africa le-South America. Ngabona ukuthi kule ndlela okumele zisetshenziswe ukuze abantu bathuthuke. Njalo ke njoba ngisitho ngike ngaba ngumphathi isikolo, ngaba ngulekthara, ngaba phosa iyo yonke into. Ngabo impilo yomuntu ngiyayibona lapho okumele ndingayiqondiswa khona. Engikuthembisani beGwanda Central yikho lokuthi bakhethe umuntu abazahlala phansi laye babonisane la babonise kodwa abantu bahambe phambili.
Ubachiyela wapha amazwi abantu besigaba sakho.
Bantu beGwanda Central, khethani ngonanzelelo. Imisebenzi yomuntu uyazikhulumela. Uba ngumuntu kuyazikhulumela. akusweleke ukuthi sibe simehlaba umkhosi. Lina bantu beGwanda liyakwazi njengoba ngithile ukuthi ngisese ngumeya idolobho leGwanda ngaliphatha njani. Lendumela liyayizwa ukuthi eGwanda North ngenzani kusukela kuward 1 kusuka kuward 11. Lalabo engabafundisayo ukukhalipha kwengqondo yami bayakubona ababalisi abantwana bezikolo lo mphakathi nje. Khetha nini ngonanzelelo ngoba nxa sikhetha abameli kumele sikhethe uhlonzi.
Umnumzana Thande Kozintimkandla udinga ukumela isigaba seGwanda Central edale lephalamende elilunga elizimeleyo. Sixoxe njalo lomnumzana Nketha Mangoe Dlamini olilunga le-Alliance for National Salvation odinga ukumela isigaba seMangwe.
Sina sikhangele ukuthi iMangwe kumele ithuthuke. Sina sikhangele iMangwe sikhangele ukuthi ukukhokheli okusekhaya. Sina sifuna ukuthi kube lamandla, kube yibo ububona ukuthi nxa isigaba sithuthuka sithuthuka. Esingakufuniyo thina ukuthi intuthuko ivele phandle. Asithi abantu bezositshela ukuthi bona kumele benzeni. So sikhangele ukuthi abantu sibahloniphe ngaleyo ndlela. Ikanti njalo kulezikolo okumele sizikhangele abantwana bafunde, nabadala engxenye abangazange bathole ithuba ukuthi bafunde bafunde. Ngiyangena uma ngomangwe ngafika eMambale uhamba udlule ePhuna Bay kusiya eKhalanyoni. Umgwaqo engubonileyo mubi kakhulu okuthi ukuthi engxenye abantu kabahambi ngendlela okumele bahambe ngayo. Khona oko futhi kungenza ukuthi engxenye lentengo abantu abathenga ngayo esitolo engxenye yabo isiphakeme ngoba abantu phela besabela izimoto zabo. Uyazi ukuthi nxa kunjalo abantu badlulisele inhlupho ebantwini sebethenga ngeprice ephezulu. So sikhangele nje ukuthi kona kube lokuphumelela kweMangwe.
Balalela abantu Mangwe Mangoe ungabatshela waphamazi.
Mina ngabatshela ukuthi khona sifuna ukuthi amandla ukukhokhela ayekibo. Sifuna ukuthi Mangwe iphakame ibe yidistrict layo esingayibaleli izweni ukuthi ngunumber 1. Kungakhangelekile ukuthi khona isemathebe ngoba akathesi kule ngqondo ethi nxa usemhlulweni lo emandebeleni. Engxenye abantu bakukhangela phansi, bakukhangela ngani isikhiwo ngathi second class season. Kodwa-ke sifuna ukuthi abantu labo bazibone ukuthi elizweni leZimbabwe bangabantu labo bahlonitshwe ngabantu. Ngolimi lwabo abakhulumayo wena kumbe isikhalanga kumbe isiNdebele kumbe isiTswana nxa usazi Mangwe ikhuluma indibi lezinyengi lesililima. Bakhuluma indibi zabo bazi ukuthi labo basemhlabeni lo weZimbabwe.
Umnumzana Nketha Mangoe Dlamini lilunga lebandla le-Alliance for National Salvation njalo udinga ukumela isigaba seMangwe edale lephalamende. Unkosikazi Rejoice Nomalanga Ngulube yena uncintisa eseGoromonzi South.
Abantu eGoromonzi South bathembisa okokuqala sifuna isikolo sikahulumende. Okwesibili khonokade ngutsho ukuthi simele sibe leklinika ukwenzela even omama abafuna ukubeletha bangabi behlupheka ukuthi bagade imijova besiye etafara kumbe emabhuku. Then sifuna ukulungisisa ama-roads ethu akalunganga kulezinye indawo lapho imijova engafiki khona igcine endleleni, then abantu baqedise ngokunjani ngokuhamba ngenyawo. Amagetsi sibilakula, amanzi sibilakula, then into issue yama ama-stands ethu abhala ukuthi provisional stands. Sifuna ukuthi ama-stands ethu sikhulumelana le-council. Ama-stand abantu abe ngama-stand sibile ukuthi siyi-stand yakho. Ayikhona lokho esithiwa yi-provisional stand. Siyakwala lokhu, sifuna ukuthi sibe lama-stand ethu njengabantu be-Goromon South.
Umutsha umuntu engafuna ukuba kwazi ukuthi kanti vele yena lo mama okhulumayo ungubani vele, akuzichaza ukuthi ungubani.
All right, mina ngingumama ngiyendile ngilabantwana ababili. Then i-background yami mina ngayenza we-social work ngasengenza le-human resources. Yikho kufunde ngakwenzayo.
Kule minyaka emingaki?
Kule minyaka engu-36.
Unkosikazi Rejoice Nomalanga Ngulube udinga ukumela isigaba seGoromonzi South edale lephalamende njalo ulilunga lebandla le-United Democracy Movement. Okugcina esimphetheyo lamhlanje ekuseni ngumnumzana Ngqovisi Thandlovu olilunga lebandla leZANU-PF njalo oncintisa esigabeni sebulilima East.
abantu bakithi bayadinga ukuthi kutshintshe indlela okusetshenzwa ngayo bekusetshenzwa ngayo. Lathi siyababonisa ukuthi ma ukhangela okusetshenzwa ngakhona ku-new dispensation esikuyo khathesi, siqakathekisa impilakahle, siqakathekisa ukuthi sithuthukise ilizwe lethu. So labo into enhle ukuthi nxa uxoxa labo ubatshengisa izinto ezikhona, bayazamukela eziningi. Labo bayakutshela ukuthi ngeqiniso silethemba ukuthi lapho esikhona lalapho esiyakhona ekusasa leZimbabwe liyashintsha. So the honest truth ukuthi for the past 18 years izinto bezingahambi, lathi bese sizi-isolate-ile njengesizwe. Sesilobudlelwano obungcono lamanye amazwe, siyabona abantu bayabuya ukuthi bazofaka ama-commitments oku-investa. Konke lokhu kutshengisa kunika ithemba le-hope ebantwini bakithi.
Kuyini okuthembisa abantu unganqoba?
Kulezinto esifisa ukuthi aluba siyaziletha, engilethemba ukuthi sisebenzisana lophakathi wakithi sizazibamba. Asila tertiary institution in the three constituencies, iBulilima East, leWest, leMangwe. I-vocational training center eBulilima kasilayo. Lezi ngezinye zezinto esikhangelela ukuthi sixoxisane, lanxa kudingakala even ama-public-private partnerships, sibe ngabasunguli bakho khona lokhu, ngoba silabantu bakithi abaningi abanesifiso sokuthi bekulethwe lokhu. Kulezinto ezifana nje lama-projects abantu abafisa ukuwenza ukuthi beziphilise. Nxa singakhangela i-community-based development, sifisa ukuthi into ezinjalo sixoxisane loZulu kusungulwe inhlelo ezifana lalezi.
Umnumzana Nqobizitha Ndlovu ulilunga lebandla leZANU-PF njalo uncintisa kukhetho lokudinga umeli weBulilima East edale lePhalamende. Abasekeli beqembu leFrance abagoqela izizalwane zeZimbabwe ezisekhaya leziphetsheya baqhubeka bephakathi kokujabula ngemva kokubana eleFrance liphakamise inkezo ye-2018 FIFA World Cup izolo. Iqembu leli linqobe leCroatia nge-4-2. Kubika intathelizindaba yethu u-Ezra Chisaspan.
Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni wonke jikelele bezibukele kumabona kude umdlalo lo izolo ntambama. Ingcitshi kwezomdlalo yenguqu labalandeli balomdlalo bathi kakuzake kube lo mncintiswano weWorld Cup obajabulise kanje. Iqembu leFrance belisekelwa kakhulu ngabantu abaningi be-Afrika, besithi balithandela ukuthi linabadlali abamnyama abaningi abalenkaba yabo kuleli zwekazi. Onkosazana Kiziboni ngumlandeli wenguqu.
Ayi World Cup imbusisile, ngithande nje igame yeFrance. IFrance bengivele mina from day one ngangiyibhejele ukuthi iFrance yiyo ezawina. And I'm so happy from day one. I saw it ukuthi iFrance will do better. Regardless of ama-teams e-Africa ephumile wonke, but iFrance isenzele kahle.
UMatt Nkomo uthi laye uthakazelele kakhulu lo mdlalo.
Umdlalo webhola ubumuhle kakhulu phakathi kweFrance leCroatia. Noma nje iFrance iqale slow kodwa icine ithola ispeed sayo, yadlala kahle. UPogba bahlohlile, uMbappe bahlohlile. It was really a good game of football. Siyabonga iFrance for taking the World Cup.
Abanye bathi umncintiswano wonke nje jikelele ubumuhle kakhulu kodwa kudida ingcwethu kwezenguqu, kanti lezangoma lazo besehluleka ukubhula. Nanku bekusiwa amaqembu amakhulu mahlayana nje kumangale umhlaba. Omunye olombono lo ngumnumzana K Mlilo.
Hayi hayi, siyabonga iWorld Cup ibimnandi kakhulu lonyaka, kube nama-surprises amathimu abe lama-surprises amaningi kakhulu. Amathimu besiwakhangelela ukuthi azaba phezulu khona ngale kubo quarter final, semi final, abo Brazil, abo Argentina, abo Spain, abo Germany asayenzanga kahle.
Kwakulokwesaba ukuthi lizwe leRussia lalizehluleka kubamba lemidlalo kuhle ngenxa yobandlulo olwake lwabikwa kumaqembu ezenguqu lelo lizwe, kubandlulwa kakhulu abadlali abamnyama. Kodwa kulambiko ephumileyo kusenziwa lomncintiswano weWorld Cup okufakaza lokho. Ngokunjalo umnumzana Bob Scholar uthi utshayela izandla abantu baseRussia.
Kukhanya yonke into ihambe kahle, bonke abantu babe bejabulile, akulanto embi. Yayithatha iFrance yayiphakamisa labafana bamnyama kuphela ama-Africans. Hayi, kuyabongeka siyajabula zihlobo zethu. Umnandi kakhulu. Sikwejisisekile sibili akukho lapho esisola khona.
Imidlalo yeFIFA World Cup yenziwa kanye phakathi kweminyaka emine njalo umncintiswano olandelayo uza kwenzelwa kwele Qatar ngomnyaka ka-2022. Umbuzo omkhulu ngokuthi ngambe eliZimbabwe lizaphumelela na ukuyadlala kule mncintiswano. Abadala mlaleli bathi siyayicela isivuthiwe. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili. Sokuqhamuke ividiyo elabantu abavunule impahla yeZanu PF okulomunye wabo ohwasha umpopo awudubule phezulu mahlayana nje abanye bakhe bemtshotshozela besithi nyika tatora. Likhumbule zikhona eza kusihlwa ngesikhathi sika-Fast 7. Sizaqhubeka njalo lamhlanje ntambama lakusasa ekuseni ngowa-Fast 6 sikhuluma labancintisa kukhetho lijone kuhle mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.